Izakhamizi zeGwanda zithi uzulu emaphandleni uncedwa zinhlanganiso ezizimeleyo ngoba urhulumente kungekho akwenzayo ukuthuthukisa impilo yabo. Lokhu kuvele emhlanganweni we-Town Hall obugoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bemananela be-Media Center eGwanda lamhlanje. Unkosikazi Juliet Nkiwani owenhlanganiso yabomama ye-Women Development Association of Zimbabwe Waters uthi abazibona inhlelo eziqhutshwa ngurhulumente emaphandleni.
Nxa kungasabuyanga i-NGO ezesincedisa akulalunye uhlelo lukarhulumente esilubonayo, ngoba nxa sekubuya abanye abantu babuya specifically for abanye abantu. Urhulumente nje ukuthi athi isigaba sami esenqameni, isigaba sami sematshetsheni, isigaba sami sebulamba, isigaba sami esangaphi, asikaluboni, sisaludinga.
Amazwi akhacizelelwe ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo odwa kulo urhulumente asekwenzile ukuthuthukisa impilo zabantu bemaphandleni selokhu ilizwe lathatha uzibuse.
40 years into the independence, mina ngisuke eGwanda North. Akumelanga ukuthi ngasikhrosa umtshabezi wothi. Akumelanga ukuthi ngasihamba ngendlela nelana kanti sihamba ngayo nxa siya kithilini yakwazi nalingapha. Sikhuluma ngezikolo ezakhiwa ntolontolo ezibuya zisethathwa ngumoya ama-roof kudilike. Xa ungasabuya ngama-NGO azebambabamba lapha aqhwayaqhwaya la, nothing ever happened.
Unkosikazi Lobukhosi Malila ukansila kwa Ward 4 eStanmore ekubandla le-MDC uthi laloba zikhona inhlelo eziqhutshwa ngurhulumente zisuka ziphazamiseke ngenxa yokusilela kwemali.
Sibe sisithi sibuya futhi sikhangele ukudleni khonapho. Ukudla kukhona sibile emaphandleni kodwa kuyasilela ngoba uhlelo lwangikhona lubuya lulabanikazi ukuthi lukhangele abadala, izigoga, abadubekileyo, bese kusithi iningi leli lisala ngaphandle ngoba abantu abathathwayo ngabantu abalutshwana, njengona sithi ukuthi kukhangela abantu abathize.
Ukhansila kaWard 17 efumugwe umnumzana Ephraim Nato ebandla lezanu BF uthi laloba umnotho welizwe ongamanga kahle kukhona urhulumente akwenzayo ukunakekela impilo zabantu bemaphandleni.
Sebezimele bungako, siyadumisa sikunjalo, silisana lakho ukuthi sikwenze and sikhangele ukuthi nxa labangane bethu esingama-partners labo basifakela izandla kokunye kuyabo kuncedisa abantu bethu ngikhonangane namakhaya.
Umnumzana Khulekani Sithole obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zekhansili emaphandleni uthi babhekane lo dubo lokusilela kwemali okudalwa ukuba inhlelo zabo zokunakekela uzulu emaphandleni zingahambi kahle, kodwa uthi laloba kunjalo kukhona abakwenzayo.
Imigwaqo esenza silinke phakathi laphakathi kwama-district ikanye laphakathi kwelokuzeni phakathi kwezigaba usuka kwesinye isigaba usiya kwesinye. Uhulumende uphathe kakhulu ekusixhaseni ekulungiseni imigwaqo ngemva kwezulu elakelana iziqhotho ezazidiliza ama-bridge ezazidiliza imigwaqo.
Umsakazi we-Voice of America usebenzelana labe-Media Center unxusa abantu ukuze baze emhlanganweni ofanayo elupane kusasa emini lapho kuzaxoxiswana ngodaba lombhuqazwe kwe-Kukrawundi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.